Soku izika tisenda baku VOA ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Elingali tshona njani izolukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 20 Nhlolanja 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, soluqalile elizweni jikelele uhlelo lokuthontisela abantwana baleminyaka ephansi kwelithumi umuthi wokwenqabela igciwane lepolio elitholakale eMashonaland West leHarare. Kulequla leSouthern African Development Community iSADC elethekelela eZimbabwe okulamalunga ebandla leZANU PF aseqolotsha ethakazelela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzabamba isikhundla somgcinisihlalo okwesikhatshana. Bavikwa bengcosana abatsha abenelisa ukusungula amabhizimusi elizweni lanxa uhulumende ebakhuthaza ukuba benze njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kulequla leSouthern African Development Community iSADC elithekelela eZimbabwe okulamalunga ebandla leZANU PF aseqolotsha ethakazelela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzabamba isikhundla somgcinisihlalo okwesikhatshana. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi lokhu akutsho lutho ngoba isikhundla lesi esise Angola okwamanje sinikwa kudedelwana kuyo yonke inkokheli yezansi yezwekazi le-Afrika kungakhathalekile ukuba yephula ilungelo likaZulu kumbe hatshi. Abaphikisayo balokhu bekhala ngempumela yokhetho olwaqutshwa nyakenye besithi bafisa ukuba iSADC ikhangele udaba lolu hatshi okwesikhundla sikamgcinisihlalo weSADC. iSADC ikubeke sobala nyakenye ukuba kaluqhutshwanga ngemfanelo yokhetho kodwa lokhu kungalungisiswanga ngabantu beZimbabwe ngokwabo. iZANU PF ithi seladuma ledlula. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF omela iphelandaba Chabalala edale lephalamende njalo ekudale leCentral Committee yeZANU PF.
Like iSADC isekhethi babuyile lapha eZimbabwe bana bezokhangela belungiselela isummit ezayenziwa lapha kwelakithi okuye isummit lapha umongameli wethu azathatha over khona i-chairmanship eSADC okuyinto vele eyenziwayo lapha emazweni ethu aweSADC lawo ukubana omongameli bamazwe lawo bayatshintshana ukuba ngomgcinisihlalo welozelo weSADC leli. So lokhu kutshengisela ukubana iSADC namanye amazwe sesimuve phambili siya phambili sesilungiselela ngokukhangela ukubana sithuthukise njani ilizwe leli.
Kodwa phela golide abantu bakhala lapha bayakhala kakhulu xa sikhangela into zokhetho lezi bathi iSADC ibalekela iqiniso la loko sibumgcina sihlalo lokhu akula msebenzi lokhu.
Okungenamsebenzi yikho ukukhala kunoku emsebenzi unokwenza kulokuthi sithuthukise ilizwe lethu sivuse umkhonomi wethu ngoba lizopha lethu sonke lilungele lethu sonke even abe opposition bona umsebenzi wabo ukuthi ngabe babuya ne-alternative ubana bethi right thina nxa kubhende lapha sibona ngani ngabe sihamba ngale ndlela nxa kungahambi kuhle lapha sibona ngani ngabe kwenziwa ngale ndlela yiwo umsebenzi wabo hatshi ukubana bebehlala befuna ukukhala ngokhetho osoludlulile. Kona iproblem ukuthi ukhetho balufuna ukuthi bethi kona lulungile nxa kuyibo abanqobile kuphela okungayisiko kona nxa usiye ekhethweni kule mpumela ezimbili either uyanqoba kumbe uyanqotshwa. Nxa unqobile Taba usuphuma ekuthabeni uqhase ukulungisa ilizwe. Na unqotshiwe ye ungakhala akuyaleshwa kodwa khala phela umsunjani ungasalahla imbeleko ubuye silungise ilizwe sindawone. Yikho kumele kwenzakale khonokho.
Kodwa ke phela lapha bathi ukukhala eZimbabwe. Kuyofana nembuzi ekhaleni ilandwa amakhanka ngoba kula umuntu oza kulalela. Kuyaphelela endleleni nje.
Inkinga ekhona yokuthi kona abakazi bele bebe yi-opposition eyake yafaka ama-solutions etafuleni kuthi hhayi lokhu kuba njekube ngale ndlela ngabe sikwenza ngale ndlela ngoba yiyo injongo ekuba le-opposition it's a government in waiting it's like i-shadow government okusho ukuthi kona kumele ngabe bathi kona bona hhayi nxa i-exchange rate ibheda imikanje so ngabe siyenza ngale ndlela and then kubona kale ukuthi hawu amasho abo ayasebenza for sure yikho ukuthi ngisele hayi oshiwa abantu laba abathembekile ukuthi kona singabafaka bangayenza into enjani elomkantsho engcono kodwa bona okwabo kuphela yikuhlala bekhala kuphela yikuhlala beswola kuphela bengaprofi any solution so loko mina ngibona ngathi akakusisizi ngalutho ngitsho.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Chabalala idalela ephalamende njalo ekudale le ZANU-PF Central Committee. UGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Promise Mkhwananzi othi lokhu eyisikhulumeli sebandla le-CCC.
Akula abantu abathakazelela indaba naleyo abantu basilukelwe kakhulu ngapha eZimbabwe ngesizathu sokuthi abantu bakhangele ukuthi isadaki ibe le ndlela zokujezisa laba ababe besilekile ukupasa nje singathi imithetho eyayifakwe yisadaki enjengama-SADC guidelines free and fair elections ngaba yi-economy ngaba yindaba zama-human rights nxa i-SADC ithe iZimbabwe ayipasanga njengokwenzakalayo ukuthi i-SADC ithi yona eZimbabwe yesuleka ukhetho ukugcwalisisa ke imithetho ye-SADC kusho ukuthi i-SADC bekungamelanga ukuthi ifake umnankabutha che ukutshengisela ukuthi nxa umuntu engephula imithetho ye-SADC i-SADC lamazinyo iyaluma lapho kuphanjaniswe khona.
Kodwa ke ikhanyazana bakubandla le-ZANU-PF batshaya ingquzu lapha bathi hayi ukhetho phela vele sukaseladuma ledlula njalo lokuthi ukuthi umnanga kwangena esikhundleni se-SADC chairmanship kuveza ukuthi ilizwe liqhubekela phambili njalo zokhetho lezi hhayi khohlwani ngakho lani liyaxokozela khonapho
dala yokungena kukamnakagwayilani lo dispute ekhona ekhethweni it's just a rotational bekuvele kumele kungene eZimbabwe inoba ngabe kuthiwa ngumongameli uthamisa ukhona bekuzavela ukuthi kubuye eZimbabwe kodwa sina sithi nxa kube lama-disturbances njengalayo esawabonayo kukhetho lojulileyo lolu kwephulwa imithetho yeZimbabwe kwephulwa isinqumo somthetho i-constitution kwephulwa la imithetho ye-SADC ama-elections i-SADC ibingamfalelanga njalo ayifalelanga njalo sizabe sokuthi sikhankasa sibhalele i-SADC sibatshoda umelanga lifake umnankagwa ngoba kule ndaba ezipending okumele zilungisiswe engakarecognizwa njengo-chairman ophuma ekutheleleke ngumongameli welizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye bathi phela le bandleleni limaninginiki abanye bame ngale abanye ngale njalo lokuthi phela kwenziwe olunye ukhethwa kusazwakala kunalithini ngakhonokho.
Akunanto emaninginiki ukhetho lolu lwenziwa phakathi kwamnumzana omnankagwa lomnumzana uChamisa nxa lunokuphindwa yiwo ama-presidential candidates abamela buqale ekhethweni olumgceki olu-free and fair njalo nokukhuluma ukuthi ubaba uChamisa asiye umkhokheli we-TPC kuphela umkhokheli welizwe lonke ungaphezu kwe-TPC umkhokheli we-democratic movement yonke jikelele elizwe lonke jikelele eZimbabwe.
Kodwa kuthiwa kathesi kaselabandla phela usemeqekele khonale kachana so uyaba umkhokheli njani baba mkhona.
Ukukhokhela kudinga bandla ukukhokhela nxa sikhuma ngokukhokhela sikhuma ngokukhokhela abantu ungaba lesibaya kodwa nxa ungela nkomo fanele ukuthi kungabi nesibaya kungcono lapho esikhona sikhona ndaba yokuthi khona inokhuza ubaba uChamisa nguye olabantu ilizwe lonke iZimbabwe yonke ngakhonokho yibo ubukhokheli ubukhokheli ngabantu ubukhokheli asibobandla nxa ingavuka namhla efakelenye ibandla amina pha wonke umuntu uyakuthi ukhona ngale kodwa lapho esikhona kathesi ayisayondaba yamabandla.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi othi elokhu isikhulumeli sebandla le-CCC. uke wazwakala esithi nguye osokhekhela leli bandla. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseHarare. Usoluqalile elizweni lonke jikelele uhlelo lokuthontisela abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi umuthi wokwenqabela igciwane lepolio elitholakale eMashonaland West leHarare. Uhlelo lolu luqutshwa lugatsha lwezempilakahle lumanyene labenhlanganiso e-UNICEF World Health Organization Global Eradication Initiative lezinye. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu ngokokuqala ukuba eZimbabwe linike abantwana umuthi obizwa ngokuthi OPV2 vaccine osetshenziswe kwele Ethiopia, eBenin, eCongo Republic, eLiberia, eNigeria lakwele Sierra Leone kusukela ngomnyaka ka-2021. UNICEF ithi kukhangelelwe ukuba abantwana abafika izigidi ezine 4 million bazanikwa imithi kusukela namuhla kuze kuyefika uNcwabakazi ngomnyaka ozayo. Umnumzana Clias Mombeshora ophethe uhlangothi lwezempilakahle uthi kuqakathekile ukulwisana lomkhokha wepolio okuthiwa ipolio virus type 2.
We have had a challenge with certain religious sects who are objectors to seeking health solutions from our health institutions. We have gone to consult their elders so that they can talk to their subordinates, and I think we are winning.
Siye saba lohlupho ngabantu bezinye inkolo abangavumeli abantu ukuthi baye ezibhedlela zethu uyodinga usizo kwezempilakahle. Sesikhulumisane lenkokheli zabo ukuthi zixoxisane labalandeli bazo.
Uhlelo lwe-novel oral poliomyelitis vaccine 2 luqhutshwa emakilinika lezibhedlela. Omunye wabaphethe uhlelo lokunika abantwana umuthi wepolio ngumkhokheli wabongi kukhansi ledolobho lakobulawayo unkosikazi Sithokozile Hobe.
Thina esibulawayo Metropolitan Province siyabe sithontisela abantwana inovel oral polio vaccinations. Sikhangelela ukuthontisela 214,586 abantwana nge-4 days lezo zilandelayo.
Omunye wabokuqala ukuhambisa umntwana ekilinika ngunkosikazi Josephine Hassani okhonza e-Africa Apostolic Church kwaMaja eChabalala Clinic.
Ngoba kuthezi ukuthi kababuye labantwana ngoba abantwana bamapostoli abaningi bayaphela ukufa ngenxa yokuthi kabavikelwa. Kababuye labantwana babo bamapostoli bazithontisela akubulawa abantu lapha esibhedlela.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Gordon Ncube oyenelise ukuthontisela abantwana bakhe ababili ukhuthaze abanye obaba ukuba benze njalo.
Hayi akuthathi isikhathi, uyafika nje uhlale umntwana weyo athi maqeda uweyo join line umntwana athontisele uthathe umntwana endlini. Yethu asizeni, asizeni ngobunene.
Isakhamuzi seNyama Ndlovu unkosikazi Sibonye Inkosi Bebhe uthi bahamba umango omude besiya esibhedlela njalo uhlelo lokuthontisela belungakafiki emangweni wabo. Uhle wathatha leli thuba ezohlolisa umntanakhe ukuthi ahle athontiselwe.
So ngaselele ngilo hambo lwami zokuthi esibhedlela nxa ukuthi isibhedlela sethu zikhatshana kathina zisedle hambe ilanga lonke ngasisiya eSoweto. Singasuka ngama-4 siyafika ngabo-10.
Ngomnyaka odluleyo ngomfumfu uhulumende ubike ngokufunyanwa kwepolio esanyathi emntwaneni oleminyaka engaphansi kwelithumi. EZimbabwe lacina ukuba labantwana ababanjwa ipolio ngomnyaka ka-1989 kuthi ngomnyaka ka-2005 iZimbabwe yatholiswa imendulo ilizwe eseliyenelise ukuqeda umkhuhlane wepolio kulandela uhlelo lwayo oluqinileyo lokuthontisela abantwana umuthi wama-vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Babikwa abengcosana abatsha abanelisa ukusungula amabhizimusi elizweni lanxa uhulumende bakhuthaza ukuba benze njalo ukuze bazithuthukise njalo bakhulise umnotho welizwe. Okunenga sikuzweni kuTobias Mudzingwa eseHarare.
Iningi labasakhulayo babikwa bethikaza ukuqhuba amabhizimusi eZimbabwe besithi bayesaba ukugcina belahlekelwa imali. Kodwa kulabanye abaqunga isibindi bezame ukuvula amabhizimusi. UJacob Zikali ohlala koBulawayo ngomunye wabafake imali emakhwapheni bese saba ukuvula ngayo ibhizimusi.
Okuhlupha yikuthi umnotho welizwe ubonakala ukuthi uyangaphi. Ngesinye isikhathi izinto zingcono kodwa ngesinye ziyabe zibhida. Le mali yakuleli iphela amandla nsuku zonke. Ngisuke ngizibuza ukuthi pho ngiyaqala okwebhizinisi kwami uzaphila yini okwesikhathi esithi nxa i-economy inje. Kungcono ngisebenzise imali leyo ukwenza other things.
Abaningi abakusimo lesi abathi kuyehlula kwele Zimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho kanye lesombusazwe, ngakho ke akucaci ukuba liya ngapi ilizwe. Loba kunjalo kulabatsha abasungula amabhizimusi elizweni. Omunye wabo ngurumbiza eMatonga ohlala eChegutu.
Ukuswela into ozenzelayo wena wedwa kusho ukuthi iminyaka yokuhlala endlini ungela msebenzi izabiningi. Kungaba liqiniso ukuthi ayisikho sonke esenelisa ukuba ngosomabhizimusi. Kodwa manje singenza njani? Yikho ubona ukuthi thina lapha eZimbabwe abantu abaningi vele sinamabhizimusi amancane. Ngoba imali yethu yabe ilutshwane but yikho lapho yabe ukwazi ukuthi engxenye uzuza imali yokudla, imali yokuhambisa abantwana esikolo, imali yokwenzani.
USikhonzile Khumalo ohlala koBulawayo uthi sewasungula elakhe ibhizimusi.
Mina ngilungisa ama-keyholders, ngimathengisela abantu nje ezama-companies. It's been 4 years ngisenza lokho and kuyangiphilisa. Nxa ekhona ofuna laye ukuqala okwakhe, ngingathi kuye start small. Amabhizimusi ethu abasakhulayo afuna ukuthi siqale ngokuncane, siye sikhula mbijana mbijana. Kodwa kuyenzeka lapha eZimbabwe loba ziwomile izinto.
Uhulumende okhanga ukuba abatsha besungule amabhizimusi usebenzelana lebhanga le-Empower Bank eboleka abasakhulayo imali. Umnumzana Ofas Dube, umsekeli wenkokheli ebona ngemisebenzi kugatsha olubona ngendaba zabatsha, uthi kuningi okwenziwa nguhulumende okhanga abasakhulayo ukuba bevule amabhizimusi kwele Zimbabwe.
I-Minister of Youth ilamathuba akhona amaningi kwabasakhulayo. Izikolo zokufundisa imisebenzi yezandla esingathi ngama-vocational training centers, lapho abasakhulayo abakhuthazwa ukuthi baye khona beyofundela imisebenzi yezandla. Njalo siyafundisa ukuphathwa kwamabhizinisi, sile Zimbabwe Youth Council ekwenzayo lokuthi nxa befuna ukuregister amabhizinisi abasebenza semthethweni siyenza njani. Konke lokho siyakufundisa.
Loba kunjalo, ingcwethi ecubungula ezonotho lezombusazwe okunhlanganiso yebona ngamalungelo abathengi, e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Ncube, uthi nxa umnotho welizwe ungaqhubeka umubi kangaka, uncedo lukahulumende kalusoze lwaphathisa abatsha.
Ezepolitiki lezenotho zilunge zithembise ukuthi leyo mali yabisetshenzisiwe ukuze kuvulwe lelo bhizinisi izatholakala njalo. Okwesibili okuqakathekileyo ukuthi abatsha bazakwazi ukufinyelela emabhenki bathole imali yokukhulisa amabhizinisi abo yokuvula lawo mabhizinisi njalo. Okwesithathu okudingakalayo yikuthi abatsha bathembe ukuthi imali le abayizuzayo izagcinakala ngendlela efaneleyo, hayi ukuthi icini iphele amandla ingasayiyo lutho.
Ngomnyaka ka-2020 ibhanga lamazwe omhlaba ele-World Bank lazisa ukuba iZimbabwe ngelinye lamazwe lapho okuhlupha ukusungula amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Izitolo eziningi emaphandleni lasemadolobheni kazisamukeli idola leZimbabwe ngenxa yokugugudeka kwesisindo salo okubangelwa ukuswelakala kweziqondiso eziqinileyo zokulisebenzisa kahle. Osomabhizimusi bathi kalisathengi lutho idola leli, ngakho ke sebefuna elemelika loba litholakala nzima emphakathini. UBathabile Masuku siphalo ludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukugugudeka kwedola leZimbabwe okuqhubekela phambili lokuswelakala kwedola leli kwenza kube nzima ukuba abantu bethenge isinkwa lokunye okudliwa nsuku zonke. ayisatholakali intshintshi emavinkilini ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe. Umnumzana Mthabisi Ndlovu isakhamuzi sebubi uthi imali yeZimbabwe sekukalutshwane ukuthi bayisebenzise ezitolo.
Uthengeni lasekuthengiseni, wonke umuntu ubiza imali xa uhlangane lomuntu othengisa olutho. So inkinga esihlangana layo yona leyo, eZimbabwe sihola ibhondi lisekhadi kalisasebenzisa ama-credit card sokalutshwane ukuthi siwasebenzise, ngoba ma usebenzisa i-credit card uchajwa more than i-price ekhona ku-item yona leyo uyabe ufuna ukuyithenga. So i-challenge esihlangana layo njengabahlali beZimbabwe.
Umnumzana Amos Skhosana isakhamuzi seMatopo uthi imali yakuleli ayisasebenzi yibo eMatopo, ethi abezitolo bafuna eMelika kumbe iRand.
Lapha esigabeni sakithi imali le yangaphandle le abayibiza bathi yi-foreign currency yiyesebenza kakhulu, iyasebeyiphatha ukudlula le imali yakelakithi. Yizwe imali esesisebenzisa esigabeni sakithi lapha emakhaya. Xa ungena ezitolo intengo zakhona seziyiyona leyo. Ye, sesidinga usizo lokuthi masisizakala sisizakale siphethe yona le imali yemalika.
Usomabhizimusi umnumzana Ndalwenhle Ndabezwe uthi imali ye-RTGS ayisavumi ukuthi iqhubeke isebenza, ikakhulu kulabo abenza ibhizimusi, ngoba awungeke uyewoda impahla ngedola leZimbabwe.
Uhlupho lemali yeZimbabwe likhulu kakhulu ngoba abantu bavela basasebenzisa bona imali yalapha, sebekhetha bona ukusebenzisa ama-US dollar kumbe amarandi. Ngakho phele i-RTGS i-rate yakhona iyabe itshintsha isikhathi ngesikhathi, futhi kuya kungasavumi ukuthi uqhubeke usebenza ngalolo hlobo.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi abantu beZimbabwe kabaswela themba le mali yakibo.
Abantu beZimbabwe imali yeZimbabwe kabasayithembi, kabayifuni, kayigcini inzuzo, kayithenga ngendlela efaneleyo, ilahlekelwa ngamandla. Yingakho besebenzisa imali zangaphandle, ikakhulu idola leMelika, ukugada ukuthenga ezitolo ezinkulu ezincane. Lo hulumende kanti laye iyo ayisebenzisayo vele nxa ithengisela abantu okuthile. Ngakho ke iyo vele sisebenza ilizwe lonke. Kanti ke lalaba baswayiphayo baswayipha besebenzisa yona imali yeMelika, le yaseZimbabwe hayi akula muntu oyifunayo vele.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho uchasisa indlela ezingenziwa ukuze abantu bayethembe imali yakibo.
Ye, kulento esivame ukuyibetha ngokuthi de facto dollarization, lapho elizwe lizithola lingatshongo kusemthethweni selidollarize, kodwa lithole isimo somnotho sesivele sisiguqulile, sesivele sisebenzisa umnotho wamanye amazwe. Akula kwethembeka emalini yakithi, abantu abayithembi. Kuyafunakala inguquko enjengama-currency board eqhathwayo ibe ngelusa isimo somnotho welizwe lethu. Kuvumakala ukuthi kwesikhathi esifitshane sike sisebenzisa imali yamanye amazwe, ngapha kusalungiswa indlela engathi ingahlala isikhathi eside.
Lo nyaka kusukela ngoZibandlela, idola lakwele Zimbabwe seliwe isisindo okungaphosa kufike kumajumi amahlanu ekhulwini, i-47% kusiya phezulu. Emkambo wemali kahulumende, idola leMelika elilodwa lithenga amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilitshumi lanye, i-$1 kusiya ku-$11,167, kodwa emkambo omnyama idola elilodwa libiza amadola azinkulungwane ezilitshumi lasithupha, i-$16,000. Ibhanga elikhulu eliboleka amazwe imali ele-International Monetary Fund lithi sokukompunzi edla emini eZimbabwe okumele kube nemithetho eqinileyo yokusetshenziswa kwemali eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
KwezeMelika, ukuhluthunwa kwedolobho le-Ukraine ele-Avdiivka ngamabutho akwele-Russia ngeviki edluleyo kudale umbuzo wokuthi kungani idale lephalamende leMelika ele-The House lingavumelani ukuthi ele-Ukraine liphiwe uncedo lwezigidi ezingamatshumi ayisithupha zamadola, $60 million ngesiphangiphangi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo weMelika, umnumzana Mkhululindabambi.
Yabona uPutin wasebenza kakhulu ngelapha nesikhathi saka Obama waphanda wagepa waphanda to make inroads into American politics and bonke abantu who had any inkling of racism kumbe wabaqhwebekayo into khona ngapha baze benza ibale lithi Obama ngasoresti Obama babengane bayathethisa omnye uzothi hey hey bakithi it's President Obama so uPutin wasebenza wemba kakhulu ngesikhathi saka Obama to turn so that anyone that didn't want the progressive politics, he used it to make inroads. So abantu abaningi lapha bakhuluma ilanguage ka Putin. So ukwehluleka ukuthi iAmerica inike isikhali, it shows just how much he has achieved. And ukuthi nje yena uPutin ngoba iRussia, wawusithi Russia, Americans fell in line. Vele behle bethi no against Russia. Kathesi uPutin ulama mouthpiece, he doesn't have to say izini sebemkhulumela ama viewpoints akhe wonke lapho so no ukunzima lobuyana obukuya Ukraine it was to be expected kodwa I American foreign policy always prevails and so imali lana izahamba bazayidelaya ukuthi I Ukraine ibe weaker or ubiwe lama issues kodwa ayi ama Americans they think ahead babona ukuthi our supplies are going to run out in a month they don't come in a month bezocela sebe what they last month so that in next month if you get things on the ground.
Ngasikhangela ukubana ele Israel yena ngokwakhe umongameli Joe Biden useke wasola ukuthi lihlasela mahlayana. Manje siyabona nanku sebefuna ukuthi kuhambe imali yophathisa lelo lizwe. Ungathini wena ngalokho?
Imali ehambayo kande unazele ukukhumbula ukuthi iphathisa bobabili ama-Israeli lamagazi. Imali isithunqa zihamba one ukuthi Israel ihambe bomba two ukuthi abona labo babhombayo nansi imali yamabhandisi kumbe ngeyane eGaza. But whatever they're doing abakufaka eGaza, Israel iyabhomba. So no, imali ikhona eGaza ihambile lakho futhi le Israel. I-Israel kayisoze le America kabasoze beshukane. Ayikhona kathesi. Kungabe, you know, we know the Bible says when the real Jews get to Israel there will be peace in the world so we ask ourselves who are those people but in Israel in America you know isifuno sangapha lesangapha
lo ke ngumnumzana mkhululi indabambi olandela izombusazwe welemelika okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu
Studio 7, linjani bakithi, hayi thina siyaphila, hayi into engiyibonayo, into engiyizwayo eyenzakala ekhaya, angiboni ukuthi yinto lengqondo. Kuba abantu abangokuhamba ngabo lokhu betshintshana after three months, baye beyenzeni. Kadanto bevele ngani nguye ozibambileyo, nguye uChabangu, sephumile, semika abanye, uChabangu usile.
Yes, bingelele enkundleni, hayi lokhana kungayithusi abantu kucacile lokhuyana. Umsebenzi kaChabangu sesebenzile uChabangu yinto ayevele iqhatshelwe izano ukuthi khona izakwazi ukwengezelela isikhathi sikamongameli yikho umsebenzi kaChabangu owayewuqhatshiwe ngoba kulolu khetho njengoba yayingayitholanga i-230 majority manje bazasiguqula isisekelo sombuso ngemisebenzi kaChabangu hayi futhi uChabangu lo angazi ukuthi wasivelela kuphi
Studio 7 sanibonani Studio 7 alalele kunye nabasakazi athi Studio 7 imbono yokubingelelana ayi nani hayi akusena mbono esiyenzayo lapha sokuyikubingelelana nje kuphela ku Studio 7 hayi ningadli nezano madoda hayi akusetshenzwe lapha akusetshenzwe ningadli nezano izano sevalile imbono sokuyikubingelelana sokuyiyo ukuthiwa imbono leyo yokubingelelana hayi kwehluleka makhala njalo lo khuluma
Studio 7 linjani msakazi abasakazi lonke labalaleli okhulumayo nguVusi Dlomo Mshonyama Ndlovu ngiyayizwa indaba kababa uSikhwica Mfundo Welshman Ncube lobaba utenda ibit lambe ngingakhangelelanga ukuthi bangaphinda babuyele kulelani bandla ngokungcola eseliyikho khona kodwa kungasenani
isikhathi sesilomona isikhathi sesidliwe ngumangoyo saphela sathi du asidimaneni njalo kusasa isikhathi sinye igama nguChris Gande
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.